Bena namasiba we Mela baba mkulu Babelo bola
Kutshalo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi maduna mafu isicoco seqhawe lelizwe sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwentiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba ihero i-national hero kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo
kuyinongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjela idale le-ZANU-PF Politburo.
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 that ZANU-PF kuphela. Asoze ungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yikho ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isiyindaba yepolitik isiyindaba yepolitik nxa isiyindaba yepolitik wena ongekho kuqembu leli noma usebenze kanjani asoze uthole isicoco lesiyana. Yikho ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaze uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angatshaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla waza ncifa, ancife, ancife, ancife. Ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho-ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumende. Kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitiki liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally separate from ipolitics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile
udaba lethuluma lapha namuhla besixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwentiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wethu. Owakusenziwe mani. Gcina amasiko wethu. Owakusenziwe mani. Kakhela obaba mkhulu. Babe lobo logogo wethu.